Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe eMarondela ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili. Likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba uMnumzana Mnangagwa.
Kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. Wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basukeke bayabamba izandla khona lekonleya.
Iningi ebelisemhlanganweni we-pre-budget meeting kobulawayo liphume kulomhlangano. Lisiyakhalela imuli owayemela ibulili ma-West edalele parlamente. Umufi uMnumzana Lungisani Ndleya yena osephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesigaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe eMarondera ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Uphinde wagcizelela ukuthi abalandeli bebandla lakhe bazatshengisela besola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lendlela ukhetho olaqhutshwa ngayo. Isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi uMnumzana Chamisa alungisise udaba lokhetho olwedluleyo.
Iningi leZimbabwe ngelabantu abavotela uPresident Nelson Chamisa abathanda ukuthi lize leZimbabwe libe lengqubekela phambili kusenziwe izinto eziqondileyo. Kuyakhanya ukuthi uPresident uMnangagwa ukuthatha kwakhe akwenze ilizwe akulethanga ububele elizweni. Kuletha esingakuthi total confusion kade sikukhanye ngani uPresident Mnangagwa ngkhona kazanga vela kwanisa ukuba nguPresident ubelokhu ekhathwa ekhatshelwa lilale nguVice President uchiwe nganjengoba namhlanje sosegcekeni ukuthi kukhanye ngani uVice President uyewayetshela amasotsha ukuthi angene ezitaradeni yena uMnangagwa uyavuma ukuthi bengakwazi. Nxa uMnangagwa bengakwazi ukuthi amasotsha afakwambane ezitaradeni engawadisciplinanga kufanele vele achiye umsebenzi sehlulekile wehle kwenza umsebenzi wakhe njengesidingo se-constitution. Kodwa uPresident Chamisa uyagcizelela ukuthi kufanele ilizwe leZimbabwe lifike esibakeni sokuthi libuswe ngendlela ehlelwe ngayo kusisekelo sombuso welizwe ukuthi lo oyabe ephumelele kukhetho nguye osuka abe ngumongameli kumbe abe ngu-MP ngendlela ezifanayo lalezinezo.
Bagcizelela lapha abasekeli be-MDC la uMnumzana Chamisa bekuhlatshelwa ngokuthi abantu bazatshengisela kuyaqhubekela phambili.
Iqiniso elisegcekeni ukuthi ukutshengisela ezitiridini nxa kulento engaqonda ngaliyenzakalayo kuvunyelwa isekelo sombuso kuyinto esiyenziwe amazwe amaningi kulumhlaba kusukela nini nanini. Ngalokho izano okwenza ukuthi yesaba ukuthi abantu beZimbabwe benze njengoba bavunyelwa i-constitution yikho lokhu ukuthi iyazi ngempelampela ukuthi yona ngwayo iyenza okwekho emthethweni njalo uZulu weZimbabwe uzasukuma angene esitaradeni edinga ukuthi kube lo mbuso ohlelwe ngendlela ekusisekelo sombuso welizwe.
Lona ibandla leMDC lingabe seliqalisile yini amalungiselelo okhetho kanye lokubona ukuthi imithetho leyi elitshana likhala ngayo ama-electoral reforms iyalungiswa?
President Chamisa ule-point-proven eyiyo eyindlela acabanga ukuthi ingaletha ububele kweleZimbabwe nxa sikhangela ukuthi singaqhubekela phambili siyanjani. Enye yezinto ezidingwa nguPresident Nelson Chamisa acabangela ukuthi kufanele azenze ngokushesha ukuthi kulungiswe indlela ukhetho elenziwa ngayo njalo kulungiswe ama-commissions esiwathi ngama-chapter 12 and 13 commissions ukuthi asebenze ngendlela esegcekeni njalo engela kubanjelelwa nguhulumende. Khonokho kuzenza ukuthi nxa sifika kukhetho luzayo kube nempumela esegcekeni engela kuphikiswa, njalo kube nokuzwanana kuzizalwanisele zeZimbabwe ngendlela ngokuthi zibuswa kanjani. Ngakho uPresident Chamisa vele sehlelile phambilini ukuthi thanda ukuthi kube lemithetho ehambelana nesekelo sombuso welizwe, njalo kube nenhlangothi ezibona eziphatheka ngendaba zokhetho, eziphatheka ngelungelo labantu, ezisebenza ngeqondileyo endlela everywhere kusekelo sombuso welizwe.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7. Abaphathintambo bakahulumende kanye lamalunga edale lephalamende le-Senate baqhubeke besethula imbiko yabo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho ukulungiswa uluhlu lwendleko zikahulumende oyi-pre-budget seminar wona ogqitshwe lamhla edolobheni lakoBulawayo. Umeli webulilima West edale lephalamende kubandla le-ZANU-PF, umnumzana Dingumuzi Phuthi, uthi umhlangano lo othethe insuku ezintathu wenelisile ukufeza injongo yawo.
Ngijabulile kakhulu ngempumela yomhlangano lo, njalo lezinqumo ekade zithathwa, le nkulumo ekade ziyesethulwa ngabantu akade bengamalunga aluhlangano. Umuntu obesukuma evula umlomo ekhuluma ubekhuluma ngokwehliswa kwendlela esispenda ngayo imali, especially singuhulumende, njalo sibe le ndlela yokwenza imisebenzi eletha inzuzo enjengemisebenzi lempahla ezilungiswa kuleli, ukwenzela ukuthi utholakale leyani imali esihluphayo kulezi nsuku okuthiwa yi-foreign currency. So wonke ama-committees, angaba ngama-committee aphathelane lezomnotho welizwe, kumbe abe ngama-committee lawana angelandle lezomnotho welizwe afana labo Minister of Sport, Youth and Recreational Development, bekhangela on how indlela esingenelisa ngayo kwenza imisebenzi enza ukuthi abatsha bathole ukuqhatshwa uhulumende engasebenzisi imali enengi kulale esitholayo njengelizwe.
Abantu bebengathathi uhlangothi ngokuthi umuntu ngowaliphi bandla.
Sandekile ngathi nje senginanzelela ukuthi i-9th parliament ilomehluko. Yebo ke kuke kwenzakala kusanda kuqaliswa laphana, yabona abantu babe besathabe kakhulu bengakazwisisi ukuthi injongo yeparlament ayisiko kuyaxophana ngeminwe. Injongo yeparlament ikuba ngabakhokheli abazahlela izinto ezilungele uZulu lapho ezivela khona abantwini abasi-elekthayo abasikhethayo, njalo lo Zimbabwe wonke jikelele. Bebebambene bekhuluma kungelani lokuthi vela kuliphi ibandla, bebekhuluma izinto ezilungele ilizwe leZimbabwe. Yebo ke kambe angeke uswele labo abantu ababengungquna.
Kuke kwaba le ngxoxompikiswano kwabo ama-bond notes lokunye nje, bekuncedisa yini ukuthi bethathe isinqumo esifaneleyo?
Kulungile kakhulu ngoba abantu babe bebuza besizwa ubuhlungu bokuncwetshwa, kodwa ke babuza bengayisiwo ma-economist. Usibalukulu ngu-economist uthethe isikhathi sakhe wabachasisela ukuthi kuyini okubangela zonke izinto lezi esizibonayo. Wonke umuntu uthuke wathi zwi ngoba impendulo zakhona bezisuthisa.
Ukusenjalo, umnumzana Phuthi uthi iningi liphume kulo mhlangano layakhalela imuli lowayemela ibulilima West edale lephalamende uMofi umnumzana Lungisani Nleya, yena otshone kunsukwana ezedluleyo, njalo waphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesigaba.
Siyabonga kakhulu ukuthi iqhawe lethu ubaba uLungisani Nleya unikwe inhlonipho yokuba yi-liberation hero. So udeclayiwe, ngakho ke yena ubemele ayebekwa eGwanda ngoba i-capital ye-Matabeleland South yiGwanda. Kodwa ke uceliwe, kwakhulunyiswana njalo nangemuli ukuthi hathi uzabekwa koBulawayo Heroes ekhaya eNkulumane. Ngikhuluma nje kathesi so siphuma ePlumtree silezi mota zezihlobo labangani abaphelekezela iqhawe lethu, sivela eDombodema lapho abakibo labantu beconstituency yakithi akade bembalelisa khona, badlula eZANU-PF office lapho abamvalelise khona abantu beplumtree nezihlobo ekade esebenza lazo bese siya ke emthandazweni endlini yakhe ku 557 eKilani bese suka khonapho ekuseni ngo 9 o'clock besibeka iqhawe lethu.
Zikhona yini inkokheli eziningi zebandla lezanu PF labanye nje abesigabeni le nkokheli zomdafu?
Kube inhlanhla kakhulu ukuthi kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. So wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basukeke bayabamba izandla khona le konleya. Kodwa ke i-province yonke emasouth lobukhokheli bayo khona obukhokheli bonke bebulilima le mangwe obubalisela abadala abanjengabo baba uRichard Ndlovu uyakwazi ukuthi ulilunga le-central committee wako waba ngu-member of parliament webulilima mangwe la ube khona okade engu-MP webulilima east owaba usiqhoza la esilaye ama-war veterans lobukhokheli babo khuluma as I speak kathesi yilo chairman webulilima ubaba uMajomhlanga labanye abaninginengi inkokheli zomdabu obaba uMasendu sitholana phambili wonke abatsha labadala kuhlangene abantu bazobeka iqhawe.
Kuyini iningi elimkhumbula ngakho?
Ukukhalipha kwezamabhizinisi njalo lokungadeli. Uzananzelela sawo ukuthi ngesikhathi sabo 2000 iZANU-PF idliwe ebulilima isayi-constituency yonke. Kwabuya 2005 yabuya yadliwa njalo. 2008 iZANU-PF yadliwa njalo kodwa yena ube yilidiza lethu. iZANU-PF ingakazwisiswa ngabantu emakhaya ngaleso sikhathi. Kwathi sebesiyayizwisisa bayizwisise kwaze kwavutha indima lenkundla enguyo lokhu engena elibhiza lethu ngokungadeli waze wathatha ke inkezo waba ngu-MP ngo-2013. So akade simkhumbula ngakho ubaba uNdlela umoya wokungadeli wokubambelela entweni nxa uyifunile ukuthi ume eqinisweni uzuyithole njalo lokukhalipha kwezamabhizinisi ngoba ngumuntu owathi eretire ku-army ngo-96 wabuya waqalisa ezamabhizinisi waqalethengisa amacimbi lani lani nihamba ngemoto ethengisa izinto ezincane naw ungatesi ngumuntu obelama-tractor amaroli ama-business ama-milling company ama-abattoirs ama-market gardening facilities imigodi lamanzi okungapheliyo umuntu nje akade engumkhokheli nje inetha ngoba nankuke ube ngu-provincial secretary for security uprovince emathebheleleni south aphinde njalo abe ngu-chairman wepharty ebulilima district. Lokho kukhombisa ukuthi ubengadelanga yiloba engasabanga ngu-MP njalo ekuzameni ukuphinda ngo-2018. Yikho-ke esikukhangele kakhulu ngondazi ebesimkhumbula ngakho.
Lo ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela ibulilima West edalele ephalamende ekubandla lezanu PF sixoxelaye ekwabulawayo.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, Sicine ngakontutu ziyathunga, Kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante wale South Africa lamhla ibisemutare lapho abantu abaqhubeke besipha imbono yabo ngabathi bakubona kusenzakala ngemva kokhetho lapho kwabulawa khona abayisithupha kutshengiselwa ngempumela yalolu khetho. Omunye ohlala kule ikhomishini umnumzana Lovemore Maduku uthi ikhomithi le isebenza ngokuqotho njalo akusoqiniso ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye owathuma abantu ukuthi amasotsha ukuthi abulale abantu abatshengiselayo ngoba abantu abangazi umthetho abakuzwisisanga kuhle okukhulunywe ngomahluli. Okwamanje sesilichaya ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo ba.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona lapha elizweni kakhulu nxa sikhangele ukubana wena ungomunye owaya empini wa ukhangelele ukuthi impi izaletha okungcono. Yiko lokho elalikukhangelele yini?
I'm very disappointed baba nxa ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ubunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalapha ya. Okutshengisela ukuthi abantu laba abasikhokhela bonke ngamahumutha. Akula la muntu khona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish, besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke, sifanane, sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile, and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalale kuye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatshela kudala ukuthi abantu bethu bonke labantu bonke fana bethu bonke sebengabafana benkomo, kambe abantu bethu bazoze bayithole nini imisebenzi? It's so disappointing. Ungakhangela kathesi emashopu akunalutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. Which business? Who can make business nxa izinto zinje? Sithole nzima elizweni leZimbabwe.
Kahle kahle ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukubana kube lo mumo onje?
Uyabona ilizwe lethu thina silidwa ngama-warlords lama-barons. Nxa ngisitsho njalo ngabantu labana abafuna ukudla bodwa, abaselfish. Yikho khonokho imali lezi ezitshintshe emgwaqweni okuthiwa ilizwe libulawa ngabantu bosikhathelene. Esikhathelene cannot ibulala imali ngoba akala mali vele. Uphiwe imali nguye umkhulu wethu ukuthi hambe etshintsha. Nxa bona bodwa iclik yenalena phezulu bengalungisana, bekele ukutshontsha ilizwe lizaba right. Bekele ukusupplya i-black market ilizwe lizaba right. Even abanye abantu abangaphandle kwamazwe labala imali zabo abawudini, phela sinabantu abaningi abaphandle kwamazwe abangela confidence le government yethu, abangeke barisk imali zabo ukuthi zingene elizweni. Bafisa ukubuya bezo-investor, kodwa you find ukuthi abantu besaba ukuthi balethe imali zabo ekhaya ngenxa yokuthi bona babe besazi ukuthi abantu abalapha imali ngezabo bodwa. Sathathela imali zonke, sihola imali zethu zisemabhenki, you know, 2008-2009 imali zaphelele emoyeni. Kwathiwa siqalisa from zero, saqalisa from zero. Kathesi lapho sikhona imali zonke seziphelile futhi. So yilizwe bani ukuthi wena you can invest imali yakho iphonguphelele emoyeni? Sikhokhelwa ngabantu abangalunganga, sikhokhelwa ngabantu abangamasela. I'll use that word. Nxa bengatshintsha ukwenza kwabo kuphume wona amasela wona lana phezulu. Lakathesi akula muntu wabo phakathi ongakhuza omunye. Bayasabana ngoba bayakwazi ngakhuza umen ayuza lezi ndaba zami ngamasela wodwa asikhokhelayo.
Abantu abanjengawe abalwa impi yenkululeko lingani alibambananga? Kungokunye yini okubangela ukuthi lingakhulumi ngazwi linye likhumbuzane ukuthi hayi lokhu ayisiko sakulwela empini?
Ye, abantu abalela inkululeko asibambananga. Isizathu sokungabambani kwethu silambile. Uyakwazi ukuthi umuntu olambileyo noma ungamnika yini ungamthembisa i-$5 kathesi uyaphambana ikhanda. Abantu bathenjisa ngitsho lona itho lethu lalithenjiswe ukuthi lizathiwa imali, lizabona things after this coup, liza to demand. But you can test one community talents in Zimbabwe. I'm our veterans, I'm a ninja suffering. There's a fish I would abala lutho, abala mali, balandile. So umuntu okhona ngamthembisa anything. Whoever sekuthembe sefuna ukukhona khona nje ukuthi isinkwa sakhe. But kungela lutho aza litola. Ungakhangela khathesi ukuthi basebenzise njani. Siyasetshenziswa nalabo okuthiwa ngothi mbido, okunye kwakhona lokhwana. asetshenziswa kakhulu. But akuna lutho abalitholayo, babe lokhu bethenjiswa imali. Khathesi kuthiwa ama-project. Project bani engayenziwa ngumuntu ole 70 years. Uzayenza project bani? Kuyini vele engayanga lesikolo kuthiwa pinde ama-project. Uzangena kwiphi project ungavelela sikolo ungakwazi ukubala. Asiyazi ukuthi uthi it's nothing, ikurotshwa nje ukuthi abantu basebenze besetshenziswa. Yibo abantu esesibulilize thina ama-veterans ngokusetshenziswa sibanjwa amatomu.
Hayi, kulungile isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga, ngiyabonga mphakathi lonke lilaleleyo. Ngicela ukuthi bantu bakithe ekhaya sibambisaneni. Isimo esikhangelane leso lesi sinzima. Sidinga ukuthi sonke sivuse amakhanda, siphakamise amakhanda. Siboneni ukuthi sesisetshenziswe kwanele. Sitshintsheni ukwenza, silungise isilizwe lethu. Akukho omunye umuntu ongasisukumela asenzeli ngaphandle kokuthi thina sisukume. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Kube lobusuku obuhle.
Sibonge uChris Kante weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namuhla kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Lillian Timvius, uSenator weMidlands okubandla leMDC. Sihlaziya amalungiselelo oluhlu lokusetshenziswa kwemali ole budget. Sinanzelela ukuthi umhlangano wokucobongula lolu daba ugqitshwe lamuhla kobulawayo. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, ngiyabonga. Omama bafuna imali ihambe ibancedise ezikolweni. Okuphumeleyo kakhulu yindaba yebhimu. Eyokuthi ibhimu le iphomba ukuba yibhimu yebizo kodwa abantwana ababhadalelwa ischool fees izikolo zicina seziyizo ezibhadalayo kumbe ziyenza iloss ade bekhala nje futhi ngendaba yokuthi nxa behamba kuma hospitals lawo akula imithi ende imali ifunakala ngama US so bafuna uhulumende athenge ama drugs athenge amaphilisi ukuthi bona ngabe siya elatsha bathume izinto zonke zikhona uthenga ibandage uthenge iphilisi uthenge into yonke. So injection layo iyathengwa futhi
njengamalunga edalela Senate leParliament liyaliana icommittee nokuthiwa iCaucus yabesifazana lake lakhuluma ngokuthi abesifazana bengabhadali ngabe beletha imizamo yenu yaphumelela yini
khathesi ku term yone asikahlali kodwa mina ade ngikhona kuParliament ku term lephelileyo nganti sivumelene sibili but kukhanye ngani nxa sesihamba ku-ground into le kukhanye ngani ayisebenzi because nxa ungabhadali ngathi kufuneka ibhuku leliyane elibhalwayo liyabhadalelwa ke ibhuku le kuthiwa yi-user fee yangkhona le ngike ngakhuluma futhi nomunye ugogo entshela ukuthi bakithi saze satsha eZimbabwe le ehambe hospital walayiniswa yena ngomuntu omdala over 70 years of age wangena watshela udoktor ukuthi mina bakithi isisu sami sibuhlungu udoktor wathi lapha kula maphilisi wayemu wabembhalela amaphilisi angikhona lawo ugogo wabezihambela ngikhaya wabezihlalela ngokuthi imali yokuthenga vele ayikho kodwa next week siyaqalisa silomunye uMike Haramba wezanu uyabe chair zeno wethu Honorable Masara from Vic Falls uyabe mdeputize yizo ke izinto esiyabe sesizikhangela zonezo mina ngibona ukuthi ibudget leli lizabhasa ngibone ngani lizahlupha because ibudget leli ukuthi uzwisise sibili nxa sikhuluma ukuthi bakithi abantu sebekhale bakhala izimdola leyi bhondi leyi leyusa leyi kathi lithini ngayo kufanele sicelisele khonapha singakakhulumi ezinye izinto yithe sithengayo amafutha $12 yise ilokhu zithulithi sure $12 ibond uyayithatha ngapi yithe sidubekayo yithe sihlala labo labantwana beqedi isikolo endlini yithe senza izinto zonke siyakhala siyakhala ama divorces semanengi aba omama yiba basala labantwana bengathi yena kahle nihlale khoneni lapha ngithengisa amatomati yami now baba bebaxoshanisa amapholisa awe-council sibe le act efakwayo ukuthi how are we going to turn these people from informal into formal mina ngithi ngiyacela sibili ukuthi nje iZimbabwe isupport ama-leaders abafazi because thina yithi esibhekayo nje khonokho ukuthi i-election vele yantshontshwa nxa abantu beyitshontshe into babe bengayazi ukuthi bengayenzani hhayi yikho libona izinto vele sezibheda hayi izinto akusakhanyi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lillian Timvias usenator we-Midlands okubandla le-NDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazane le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Wezemdlalo lamhlanje iqembu le-Triangle United linqobele Harare City 2-0 emdlalweni oqhutshelwe eKipo Stadium lamhlanje njalo liphakamise inkezo ye-2018 Chibuku Super Cup. Ngesizwe inzwisa yomculo kaVusa Mkhaya esithi abalala. Ngakehlukanike esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe emarondela ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.